sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngolwesihlanu mhlaka 26 kumfumfu 2018 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Kuqhamuke udlakela kwabotshwa abantu kobulawayo emhlanganweni wekomishini ecwayisisa udlakela olwabulalisa abantu ngeviki yokhetho. Ibandla le-MDC lithi liza kwenza umcimbi wokunanza iminyaka elithiyomi lasishiyagalolunye selokhe lasungulwayo. Kuhoza Friday lamhlanje sihamba leqembu lesinazo liphethe indlikizane yedlalade lalo elitsha elilesihloko esithi Kalanga House. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-MDC lithi liza kwenza umcimbi wokunanza iminyaka elishumi lasishiyagalolunye selokhe labunjwayo. Umbuthano lo wawumele wenziwe kumaviki amathathu edluleyo, kodwa amapholisa ala ukuthi wenziwe esipha ukuqhamuka kwesihudo sekholera njengesizathu sokwalela leli bandla. Leli bandla lalithe lizagcoba umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa ukuba ngumongameli ngoba lisithi nguye owanqobayo kukhetho. Kodwa umgcinisihlalo walo unkosazana Thabita Khumalo utshele iStudio 7 ukuthi ukugcotshwa kukaChamisa akukho kuluhlu lokuzenziwa.
Kusasa njengebandla le-MDC likhokhelwa ngubaba u-advocate Chamisa silo mkhosi omkhulu kakhulu lapha esithi sithakazelela iminyaka eyi-19 silokhu esikhona silibandla. So umuntu wonke waseZimbabwe uyamemwa ukuthi aze eGwanzura Stadium kusasa azebona inkokheli zebandla lelizwe, inkokheli ezavotelwa nguZulu waseZimbabwe ukuthi babahambise eKenani.
Sizwa kuthiwa uzabe egcotshwa umnumzana Chamisa, kuliqiniso yini lokho?
Thina kusasa siyathakazelela ukuthi sesileminyaka eyi-19 silokhu silwisana nezana ilila ngesilalo. Okokugcotshwa hayi kusho ukuthi izifiso zabanye abantu, kodwa kwe-agenda yethu kakukho lokho.
Ye, manje sike sezwa ukuthi amapholisa kawasavutshelwa ukuthi abantu bayacela imvumo sekuyiwa nje. Liyenze njani lina lapha ngodaba lomapolisi?
Angithi sonke siyazi ukuthi sahamba sazama ukuthi sithakazelele lele langa. Sitheze sizamile satshelwa ukuthi kakwenzi ukuthi silithakazelele ilanga leli ngodaba lokuthi kulomkhuhlane wekholera. Basalise kathathu, kodwa sitshayela amakhosi ethu ihlombe ukuthi bakubona ekwakubonya libandla lethu ukuthi Public Order and Security Act iyephula ilungelo kaZulu, ikakhulu uma efuna ukutshengisela ngoba ukuthi sekelo sombuso sivunyelwe. So hayi wakhathesa basiphile imvumo, so kusasa wonke umuntu eGwanzura Stadium.
Bakhona yini abavela kwamanye amabandla elibanxusileni?
Simemile abantu bonke kumamandla wonke la izani PF sinemile. So kukibo ukuthi bazabuya babambisane leyo ngebandla lethu ngoba thina sikibandla elithakazelela ukubambana.
Unkosazana Thabita Khumalo ngomgcinisihlalo webandla le-MDC obekhuluma ecingweni lo Chris Kande weStudio 7 eseHarare.
le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha Voice of America ese Washington DC.
Umbukiso wamaluba lezilimo ze-horticulture ugqitshwe eHarare ngenkuthazo yokuthi ilizwe kumele liqinise imisebenzi yokulima amaluba athengiselwa emazweni. Kubika uMark Peter Ntambe.
Lombukiso osungulwe ngolwesibili eHarare ungenwe ngabalimi abamabhizimusi lozulu ngobuningi bakhe. Umnumzana Francis Maphindani oyinkampani yenhlanyelo eSitco uthi batshengisa inhlanyelo ezaphathisa abalimi.
Apha thina as Sitco silapha ukuthi sitshengisa abantu ukuthi thina siyakwanisa ukuliplayele seed ukuthi liyakwanisa ukwenzani, liyakwanisa ukuyilima liphumele export quality produce as well. It's a situation esilayekares ukuthi asila foreign currency. So thina sikhona ukuthi sitshengise ukuthi thina eZimbabwe siyakwanisa ukwenzani, siyakwanisa ukulima seed, sithengisa izinto overseas as a quality for the market for now.
Umnumzana Dumezweni Sibanda wenkampani yeTroseza Zamatura abalungisa inhlanyelo yendumba, umumbo, amabele lokunye bathi sebesungula inhlanyelo yezilimo ze-horticulture ezidingakala elizweni.
Ama sister companies eSlaw, like Zambia, Malawi, South Africa, baku-horticulture. Kunganceda ngoba khathesi thina siyayenza ama-trials ukuthi ngamatshengiselelo ngapha ukuthi sibone ukuthi ama-varieties kumbe imihlobo engabamba lula ngapha yiphi. Kuyabe sekuyizathu zamathura elenhlanyelo ekhabishi, zathu zamathura elamatamatisi, zathu zamathura elama-onion.
Unkosikazi Barbara Madzinga osemsebenzini wokulima uthi ubuye ukuhlanganela nabanye ukuthi abone inhlanyelo ekhona le mithi engaba khona okungathuthukisa umsebenzi wabo wokulima lokuqeda inkinga ababhekana lazo.
Managing ama-pests, la manzi, nxa ungala manzi awu ngakuyeka, funa manzi. Then manage your pest. Pest are super scattered name. So, maungazangu tole miti, ungazangu tole into, eonke, ulime, metu, ngamau fertilizer. Amanyama, amazwa, funa bo fertilizer bani.
Okoka lomsebenzi wenkampani HPP yakwele Netherlands umnumzana Dick van Ramstonk uthi bafisela ukuthi leZimbabwe libuyele kusimo salo sakudala, livuselele ukulinywa kwamaluba ikakhulu ngoba edingakala ngaphandle kwelizwe. Ngeminyaka yabo 1990 leli lizwe lalithengisa amaluba ngentengo yezigidi ezilikhulu lamachumi edlula kancane amane $143 million, kodwa ilizwe lalahlekela yilumsebenzi ngenxa yohlelo lokwaba kakutsha umhlabathi okungenziwa ngake ngemfanelo kwasolwa kakhulu ngumhlaba wonke jikelele. Lowo msebenzi ugcine uphiwa-ke kwele Kenya eselithengisa amaluba afika phose kumabhiliyoni amabili amadola kule Melika. Umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Export Flower Growers Association of Zimbabwe umnumzana Gordon Makoni uthi udubo olukhulu yikusilela kwendawo zokulima lokudingakala kwama-title deeds lokuthi belime kulokuthula emapulazini, ethi uhulumende angaphangisa ukusebenzelana labo kulolu daba ilizwe lingathuthuka sibili kwezamaluba kuminyaka emibili kumbe emithathu elandelayo. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Siyabonga Mark Peter Ntambe. Kuqhamuke udlakela kwabotshwa abantu abahlanu namhla kobulawayo emhlanganweni wekomishini ecwayisisa udlakela olwabulalisa abantu ngamasotsha ngeviki yokhetho. Ikomishini le ikhokhelwa ngowake waba ngumongameli wele South Africa umnumzana Halima Mohlante. Ababotshiweyo laba besithi ikomishini le kumele icwayisise udaba lwegugurawundi kuqala. Silentathela izindaba yethu u-Anastasia Ndlovu obe kulomhlangano. Ngiyakwamukela kuhlelo Ana.
ngiyathabula baba Nkomo.
Yeah, kusichazisele ngama feature ukubana ingxaba ngxoza esiyibonileyo kulomhlangano iphethwe yini kahle kahle.
Ingxaba ngxoza ebekhona kulomhlangano iqale lapho i-commission iphuze ukuqala umhlangano. I-commission bekumele iqale umhlangano ngo-10, yaqala umhlangano ngama-past 11 okuthathule uZulu. Bathe befika baqala umsebenzi kwaba nojaha wokuqala onguye ophe ubufakazi uThaurayi. Uthi yena wayesebenzela eHarare ngaleso sikhathi ungu-taxi driver, njalo lokho esebenzela khona. Kodwa ekupheni kwakhe ubufakazi abantu bebekhonona besithi uLamanga yena ulibutho. Ukufakaza kwabantu kuqhubekele phambili, abantu besithi bayayisola i-commission leyi ukuba ize emaNdebeleni lapho okwake kwaba khona lo mbhuqazo wegugurawundi owabulala abantu abandlula i-50,000. Bethi ngabe uhulumende uqala ukulungisa khona, hathi lokhu okwenzolo lapho okufe khona abantu abayisithupha kuphela. Udlakela luqhubekele phambili okudale ukuba i-commission imisele umhlangano zapha isimemezelo sokuthi sebesiyakudla ukudla. Ngemva kwalokho i-commission ithe imile kubotshwe abantu abane. Abathathu bakhona ngamalunga ebandla le-Mthakazi Republic Party, oyedwa wakhona ngosakhulayo webandla le-ZANU PF. Amabizo abo asekhona kodwa amapholisa akakhonfemi.
Ana, ngingenele khonapho. Ababotshiweyo lapha laba lokhe bavalelwe yini kumbe babotshiwe basuka bakhululwa?
Ababotshiweyo laba lokhe bevalelwe base-Central Police Station. Okumangalise uZulu yikuba labo abanye bakhona ababotshiweyo bemele bethe ubufakazi. Wathi ujaha obotshwe ekucineni onguye owesihlanu uSiphamandla Mafumoyo obotshwe ekucineni ngemva kokuba ethethe ubufakazi waphinde wabikela i-commission ukuthi amapholisa amlindile phandle athi afuna ukumbopha. Isizathu sakhona singazakali, laye uvalelwe uphakathi. Njalo enye into emangalise uZulu yikuba imota ebezibopha laba bantu zimota ezingayisizo zamapholisa, imota zezikhulu ezisebenza esipholiseni. Omunye wakhona imota akadithwala ababotshiweyo uCommissioner Khumalo.
Aha, hayi, siyabonga ngokusethulela lolu daba Ana.
Thank you, ngiyabonga la.
Ye, bangenela umhlangano bakusolile kakhulu ukubotshwa kwabantu laba njalo. Omunye wabo ngomnumzana Efidlela Ncube, incwethi kwezombusazwe.
Inyanga lapho kunanzwa umsebenzi wokufundisana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele, eye Breast Cancer Awareness Month. Ngakho ke umsakazo wakho weStudio 7 umanyana labanye kulomsebenzi ngokwethula inhlelo zemfundiso eziphathelane lemvukuzane yebele kusukisela mhlaka 22 Mfumfu kusiyafika umhlaka 26. Sixoxa labantu abasinda kumvukuzane yebele.
Ngesikhathi segugurawundi yikho bekumele kuqale ukuthi kube le commission. Ngoba nxa ngikhangela yena lwana umnumzane obedubula abantu laphana, ngibona sengathi vele nguye engambona ngakithi ebulala abantu e-reported wethu nxa kungasiwe nguyise. Ngakho-ke angeke siqale ngaye namhlanje into esawaqale ngakudala ukuyenza. Kumele kwenziwe. Kweyisa abantu ukubuya namhlanje ngoba sekufa abantu ababili abathathu. Yebo, kambe baqakathekile, kodwa kumele kube labantu bonke ngobuningi babo bahlonitshwe ngokuthi kube le commission of inquiry siyayifuna ephathelene legugurawundi ukuba kulungiswe konke khona lokho.
I-commission le ebuye kobulawa yibumbulo kithi abantu bebemathebeleni ngoba akulangqondo lokhu abakwenza ukuthi bangathi i-commission yabantu abayi-6 thina kwabhuqwa abantu abafika 20,000 ngesikhathi segugurawundi. Njalo ningasikhangela ukuthi abantu siyalamba, akula mithi ezibhedlela. Imali ebhadalwa abantu abakhula ngigamba umokanti ngayisebenzisa emaphilisini ezibhedlela, kule courier abantu bagijima ngale bagula, ngayinto yokusebenza khona imali. So thina kithi obviously ibumbulo njengoba kwenza ukuthi bafuna ukufida obhuru babo izihlobo zabo labangane kule commission.
kulusizi ngoba kuyakutshengisa ukuthi izwe lethu abantu abakakhululeki and khonoko kuyakutshengisa ukuthi uma umuntu engabotshela ukuthi kwangkona umnangaga waba responsible ekufeni kayise kube sokuyinto ebulawelwayo kwamakhomishina afakelwayo akusekwekile ngoba uma abantu kuthiwa kwangkona bengakhulumi ukuthi bona bafila njani akugaranti lutho and okubuhlungu ukuthi phambi kwe-international commission ubo kumuntu foseemason wabulala uba wakhe what is wrong with that
ababotshiweyo bathathu abethu uwelcome moyo umarshal sibanda kunye lo ncube thina esikhala ngakho yikuthi abantu laba ababotshelwe udaba olungaqondananga labo bebotshelwa ize ngoba lokhu kade kukhulunywa umuntu wonke ubephiwe ithuba lokukhuluma kwaba lo muntu okhuluma esematheresini okubangele ukuba abantu baqalise ukuxabana labo
labo ngabanye babantu abaphatheke emhlanganweni wekomishini ecwayisisa udlakela olwabangela ukudutshulwa kwabantu abayisithupha libutho kulandela ukhetho. Kulamhlanje sikhangela ingxabangxoza eqhamuke kobulawayo lamhlanje emhlanganweni wekomishini ecwayisisa udaba lodlakela olwalandela ukhetho. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlezi. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kuhlandla lemfundiso yemvukuzane yevele i-breast cancer lamhlanje sixoxa lo dokotela osebenza kwesinye isibhedlela eselapha imvukuzane kobulawayo. Ubathabile Masoko usethulela lolu daba.
Kuhlelo lwethu lamhlanje oluphathelane lomkhankaso wemfundiso yokulimukisana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele, sixoxe lo Dr. Thathenda Chingozo, ingcwethi yokwelatshwa kwemvukuzane, u-oncologist osebenzela eBulawayo Cancer Clinic. Udokotela Chingozo uchasisa ngemvukuzane yebele eqalela kusibanga lapho umuntu acatshangelwa ukuthi ulomkhuhlane.
Once a patient discovers that there is a lump in the breast, and a piece of the lump, which is a biopsy, is taken, and this is seen by a doctor called the pathologist, and he confirms that the patient has cancer, there are a number of things that we do.
Xa umuntu engananzelela ukuthi unequbu ebeleni, uyahamba kudokotela okuthiwa ngupathologist. Imvukuzane ilezigaba ezisuka kustage 0 kusiya kustage 4. Ustage 0 kuyabe kusasekuncane kakhulu. Kusigaba sesine, imvukuzane iyabe isihamba bekwezinye izitho ezigoqela amaphaphu, izinso lezibindi. Nxa umuntu engabonakala ukuthi ulemvukuzane uyahanjiswa kulokho esikuthi CT scan, kodwa lokhu kuyadula kakhulu, yikho lapha sisenza ama x-ray kanye le ultrasound scan ukuthi sibone ukuthi imvukuzane isikuphi isigaba.
So we then do a chest x-ray and an ultrasound scan.
Dr. Chingozo uthi indlela ziningi zokwelapha limvukuzane ngemva kokutholakala ukuthi umuntu engabe elayo.
So there are many forms of treatment. I said there are three main forms. The first one is if the patient can be operated on. So surgery to remove the breast and the lymph nodes can be done.
Kulendlela ezintathu zokwelapha imvukuzane yebele. Okuqala yikuhlinza umuntu nxa ehlinzeka ukukhipha ibele lembilaphi. Okwesibili umuntu uyasiwa ku-oncologist ozabona ukuthi asebenzise yiphi indlela ezokugoqela eyokuqala ukupha imithi okuthiwa yi-chemotherapy. Okwesibili yikutshiswa okuthiwa yi-radiotherapy.
Reduce the chances of the cancer coming back in those regions.
Uqhubeke ethi ukwelashwa umkhuhlane wemvukuzane kulakho ukudala ezinye inhlupho ezinjengokulahlekelwa zinwele, ukuswela inzalo lokunye. Kodwa uDr. Chinkozo uthi imvukuzane nxa ingatholakala masinyane ibalula ukwelapha.
So the earlier the cancer is, when it's still a little small lump that has not spread anywhere, the higher the chances of curing the cancer.
Imvukuzane nxa ingabonakala isasesigabeni sokuqala kuba lula ukuyelapha. Uhlupho yikuthi iningi liyaphuza ukuya ezibhedlela.
Abesilisa labo basengozini yokuhlaselwa yile mvukuzane laloba nje beyisilinganiso esiphansi kulabesifazana.
Okay, so men, because they also have breast tissue, men have breast. So because they have breast tissue, they also can get breast cancer.
Amadoda lawo ngoba alenyama yamabele ayahlaselwa yimvukuzane yevele njalo ayafana, kuyafana ukubonakalisa kanye lokwelashwa kwakhona. Lakubomama, lakubo kuqakathekile ukuthi ibonakale lokwelashwa masinyane.
All that is the same as in women.
Wengeze ethi kuqakathekile ukuthi umuntu abezazi isimo sakhe ngokuhlala ezihlolisisa umzimba wakhe. Ukwelatshwa kwemvukuzane kuya kuguquka minyaka yonke, njalo intengo yokwelatshwa ivele iphezulu emhlabeni wonke jikelele. Kuleminye imithi esikhona ephungula izehlakalo ezifana lokuphunguka kwenwele nxa umuntu eselatshwa, kanye lokunye okujwayelekileyo. Iningi labantu liyesaba ukuyahlolwa imvukuzane ngenxa yokwesaba nje, kodwa ukuhlolwa kuyasiza ekulondolozeni impilo lomkhuhlane ungakaze umemetheke, njalo kusaselula ukwelapha. Abantu bayakhuthazwa ukuxhasana njengemuli ekulwisaneni lemvukuzane yevele ngoba yiselapheka. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umqeqeshi weHighlanders uMatinda Ndlovu uthi akayindawo lancanje kulamahungahunga athi ufuna liqembu lenkezi Platinum Stars. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma nabalandeli beqembu leHighlanders esebenzisa ikhasi leFacebook, leqembu leli uMatinda Ndlovu uthe yena laye uzwangeli kabathi kuthiwa iqembu lenkezi Platinum Stars liyamfuna ukuba abe ngumqeqeshi walo, kodwa yena akula muntu oseke wakhulumisana laye phezu kwalokho. Ngalokho-ke uKaNdlovu uthi yena uzimisele ukufeza umsebenzi awuqalise kuqembu leHighlanders lona lobelane lalo phansi isivumelwano esomsebenzi eseminyaka emithathu.
Uhlelo lolu esiphezulu kwalo solusiya vuthwa ukuthi ngibona angani sizabe sesivuna nje ngesikhashana esifitshane esilandelayo. Ngalokhu-ke angila njongo eyokwehlukana lohlelo engaluqalayo, ngaphandle kokuba abalandeli beqembu bengatsho bethi abasangifuni. Hayi, yilapho angiye ngibambe ngamandla.
Inkulumo phezu yokusasa likaMatinda Ndlovu, iqembu leHighlanders lavuke ngemva kokungcotshwa kwabuhlungu kwaleli qembu lithawa ngelechapunku ngefuko kanyango lesine enkundleni i-Asport. Ensukwini ezedluleyo uMatinda uveze isifiso sokuba iqembu lebhosa liqede liheze endaweni yesine nxa usuka phezu kwengalane yemiklomelo kusigaba seCasalacca Premier Soccer League, kodwa indlela elidlale ngayo emidlalweni yalo yisikhombisa elisanda kuyidlala lapho elenisekhona ukunqoba kanye kuphela, yitsho ukuba leso sifiso aselakho ukufezeka. Iqembu leHighlanders lihlezi endaweni yesikhombisa engalaneni yemiklomelo, le miklomelo ngamashumi amanelane, njalo kwimidlalo yalo emithathu eliselelayo lizadlala lele Harare City, elebulawayo Chiefs kanye lele FC Platinum. Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu umncintiswano walonyaka wenkezi yeChibuku Super Cup uqhubekela phambili kule mpela viki, lapho kuyadlalwa khona imidlalo yesigaba se-semifinal, njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Kusasa ngomgqibelo iqembu leHarare City lizadibana lele Cape United enkundleni yeRufaro, kuthi ngensundu iqembu leDynamos lizanqikelana lele Triangle, khona futhi njalo enkundleni yeRufaro. Amaqembu azanqoba kusasa yiwo azadlulela phambili ayedlala kufinali, lakuthi iqembu elizanqoba lapho yilo elizamela ilizwe leZimbabwe ngomncintiswano weCAF Confederation Cup. Iqembu leHarare City yilo eliphethe linkezo ngemva kokunqoba nyakenye. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Was Gaza Friday lamhlanje sihamba leqembo lesinazo liphete indlikizane edlala telalo elitsha elilesihloko esithi Galanga House.
Bakutubanjelele Record Tomboli singa Botele gewe Tomboli singa Botele gewe Tomboli singa Botele gewe
Leli lidlalate lesinazo elesithathu njalo liqukethe ingoma ezilithiyomi lanye ezigoqela uLobalumbo.
She's moving on the dance floor
Iqembu leli lingene kwezomculo eminyakeni embalwa edluleyo ngendlikizane yalo elokhu ihlanyisa abanengi ethi Galanga Child. Kudlalade elitsha leli isinazo iqhubeke ngobugabazi bayo obuvela sobala kule ethi Madlandolila. Kheli waleli qembu uTeacher Bona Malaba Ncube uyachasisa ngalingoma.
Ngiyathi ingoma nje ekhuluma ngama prejudices ahlangana abantu abahlangana layo ukukhethana engathi inketha bethabi abantu balama preconceived ideas ngeminye imihlobo uze umuntu esithi hayi amakhalanga ngomadlandolila mase besidla bayakhala sikufake nje in a comical way ukuthi singabangeli abantu i-stress ngoba masishaya izingoma masishaya i-music sifuna ukukhipha abantu i-stress.
Labo abangathanda ukulithenga idlalade Ncube balithola ngapi?
Leli dlalade likhona kuma-online stores afana labo Amazon, iTunes, Google Play, mawuse UK liyatholakala. Ungasikhangela kuFacebook wampana noma ungakudinga ipheji le esinazo kuFacebook uthumele imessage usitshele ukuthi ufuna-ke idlalade noma ungadinga mina-ke uTeach Malaba Ncube ngiyatholakala lami kuFacebook umauliti idlalade lakhona. Ezimbabwe silo manager wethu Trevor Kaite mawulifuna idlalade ungamthinta layo uyatholakala kubo Facebook. Siyabonga.
Iqembu lesinazo liziqhenya ngokuba ngela kuqala ukuhlabela umculo we-house ngolimi lwesikhalanga. Liphuma ke enkundleni ngale njalo indlikizane ethi Mandiziva. Sabelage gamnandi beqhuba uhlelo lwethu kodwa singake hlukanisikhangele ebezihamba phambili. kuqhamuke udlakela kwabotsha abantu abane kobulawayo emhlanganweni wekomishini ecwayisisa udlakela olwalandela ukhetho. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.